Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami tateke leli thuba ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-11 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Iqula lenhlanganiso yamazwe ayibuswa ngeleBhilithane eCommonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kunhlanganiso le.
Amakhasiyazi nawo a-advise amanye adosele ukuthi siyikhiphe abanye bathi singayikhipha asikwazi ukuthi izacile sebe kanganani ngakhonokho abamutholi so sizobunzima bokuthi akunakubambana phakathi kwabantu laba esabathethayo amakhasiyazi.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe.
Ubabazala ulokhele isifiso sokuthi kube nebhabhu yelitha ukuthi kube nohulumende omutha okhokhelwa ngo-advocate nesenjamisa.
Isiphathamandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa.
Bekuthiwe ama-Republicans azathatha iCongress aphinde athathe le Senate kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu bade bekukhangelele ngakho.
Sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zibalwe ezingatshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le Senate elemelika. Iqula lenhlanganiso yamazwe ayebuswa ngeleBhilithane eCommonwealth liselizweni ukuzohlolisisa ukuthi ilizwe lingavunyelwa na ukubuyela kulinhlanganiso. Ngokwesithathu ukuthi iqula leli lize elizweni kulandela isicelo sokubuyela kulinhlanganiso esafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasusa ilizwe kulinhlanganiso ngemva kokuba iyethese icala lokungahloniphi amanye amazwe ngemva kokuba ilizwe limiswe ukuba lilunga ngenxa yokwephula ilungelo likaZulu. Kodwa Mnangagwa uthi ufuna ukuvula amasango elizwe ukuze lithuthuke. Leli qula elikhokhelwa umnumzana Lucy Francesi ongumsekeli kanobhala jikelele lizacubungula ukuba ilizwe selihlonipha na amalungelo kaZulu. Lizahlangana leziphathamandla zikahulumende kunye lezinye inhlanganiso. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngembadalo yemithelo ezithi zilokhu zingenelisi ukuyibhadala selokhu yakhuphuka njalo ziphakathi kwemizamo yokuthi yehliswe. Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uchabalala utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi phezu kwalokho iCouncil kayethuleli abantu imfanelo zabo ezigoqela ukucithwa kwezibi, ukuletha amanzi eneleyo, njalo le makliniki akula zisebenzi kumbe yona imithi yokwelapha.
Okusihluphayo kakhulu njengezakhamizi yibhajethi lesiyifakelwe yizisebenzi zeCouncil. Imali yakhona nxa siyikhangele thina siyizakhamizi ibizwa ngama-US dollars esingalawo. Asikandaba lokuthi babize ngama-US iningi kakhulu ngoba njengathi lapha empophoma umuzi wabantu abadala imali yakhona yi-30 US okumele siyikhuphe. Asinayo asiyenelisi njalo kunjalo i-service deliver ayikho. Amazwi asinawo imigwaqo isili ivadlakile ezibhedlela ema-clinics akuda manesi akuda kwelatshwa ngesikhathi esikwanike ngoba akuda staff akuda manesi ukuthi elapha abantu akuda kube poor service delivery yikho kusikhathisayo khona ukuthi sikhitshise inkalakatha zemali asiyone lishi yona beyimali i-29 US icabange emabutheni iminyela phela ndaba ngumuzo wabantu abadala abantu abadala kakhulu abangakanike njalo ngumuzo bebunyanga obukhulu khonapho kuthiwa bakhiphe 25 US ngamasensi almost 26 US asilayo beyimali be-service delivery ngiphuwa izindlu zangikhona zincane indlu yangikhona into yade engakwani umdedi sabephandle kodwa ukhangela imali esiyi-chajwa siyahlupheka kakhulu kusihluphile njengezakhamizi okwenza sizesifisa ukutshengisela sibuta ukuthi hawu saphathwa kangaka kwabuhlungu kangaka ngemali le enkulu kangaka i-29 US esingeke siyikwani phakathi kwalokho kuyahlukumeza kakhulu njalo ibhajethi yona bemisayala sathi ngasiyifuni kayibiseke ku-17 or 18 lapho singazama ukuthi sibhadale lathi ngendlela efaneleyo
yona yenaleyo imali engamadola angamashumi amathathu ibhadalani lani
ibhadala amanzi ibhadale okuthwala kwamadimu kube ndleko zeli endlu ekhona ebhadalwayo uma besiyisevali ibhadalele indlu ibhadale into ezinengi iyangena into ezinengi ama-service delivery amaningi okumele siwaphile
kodwa udaba lolu amakhansila kanye lani elilwela amalungelo ezakhamizi selake lakhuluma ngakho yini kumbe lokho kwaphelela khonaphana emhlanganweni yamabhajethi
sizamile kakhulu njengathi izakhamizi sizamile sathumeza lezincwadi senza lama-petition ukuthi kasikufuni sabatshengisa ngendlela ezinhle sizame ukwakha ubudlelwano ukuthi bazwisise ukuthi asonelisi ibhajethi leyo asiyonelisi imali yona leyo ama-councillors nawo a-divided amanye adosele ukuthi siyikhiphe abanye bathi singayikhipha asikwazi ukuthi baqinisele kanganani ngakhonokho abakutholi so sizobunzima bokuthi akunakubambana phakathi kwabantu laba esabakhethayo ama-councillors abasitshengiseli ukubambana nathi lokusikela kodwa thina njengezakhamizi sizamile kakhulu ukuthi sikulungise ngendlela ebuthakathaka ukuthi basizwisise kodwa sesibonile ukuthi abasoze basizwisisa sesikhangelele ukuthi sizathathela iminyathelo elizasikhipha elizakwenza umhlaba wazi ukuthi thina vele ibhajethi zabo lezo asizifuni njalo asizake sizivume ngoba kufakiwe sekufakiwe nohulumende ukuthi abanani abanayo batho ukuthi bala ngasiphi isizathu so sizabile ukuthi silungiselele ukuthi sizame ukuthi sibazise labo ukuthi hhayi thina siyala
kungani lisithi lanxa imali le ibhadalwa kulaa service delivery
sitsho ngokubana emaklinikhi asitholi kwelatshwa yona lezi amabhimu yo idodi ithathwa nzima ithathwa kanye ngeviki lanxa ithatha ithathwa kanye ngeviki amanzi kasinawo njalo amanzi angikhona angcolile kwahlambulukazi ledorobho lonke lingcole kakhulu kunile nje kuyanuka phu ungangena edorobho kuyanuka uzathi ungene kwenye indawo ongayaziyo so i-service delivery ayikho ayikho okubuhlungu kakhulu lasemaklinikhi kunzima kakhulu ngoba umuntu engahambe ekuseni ubuya ngo-5 sekuvele ubona ukuthi uhlale ilanga lonke esiyakhona ngale ngoba kushotstafta amanesi awakho
alo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Mlandu Ncube umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansila kaward 1 ukuze sizwe umbono wekhansili ngalolu daba
singakhangela ibhajethi ivuliwe ukubana abantu betsho ukubana bayakufuna kumbe abakufunayo baphinde ithuba lokuqala kuma-meeting amawadi amaningi athi iqondile amanye athi kaqondana umuntu othi sihamba nge-majority so kathethi ivuliwe kuyenelise ukuyayikhangela ku-ofisini ka-town clerk bese besitsho ama-commenti abonini sesizokhangela ke ama-commenti ngemva kokuphawula nabo ngithanda ukukhuthaza izakhamizi ukuthi sibekwazi ukubana ema-bills nayachajwayo akula okwenzeka khona i-profit ngama-services that we render and ama-services which are mostly based on i-fuel ungakhangela ukubana ifuyo likhwele okubangela inganeni kusukela siyenze ibhajethi ngomnyaka ophelileyo uzofika namuhla. Njalo sikhuthaza izakhamizi asikhuthi ukuthi abhadale ibhili lonke, okuzama la ukubhadala khona okwenelisayo. Njalo abantu abadala bayakwazi ukubana kumele befike kuma-social welfare department beyenzele ama-report. Kodwa hhayi sizeze izikhalazo zabo kuma-comments ebhajethi ukuthi bathi siza kucubengela sikhangele. Ungabhalisa sebezayenza okuthiwa yikukhangela ukubana usufikileni kwizinga leliyana elokuthi uthole i-report. Njalo i-challenge enkulu, i-rebate yi-rebate kuma-rate, hhathi ku-water consumption ende usuwe rate kumbe ku-refuse collection. So into okumele singabe sikhuluma ngayo njengabantu ukubana siqhubeke yini senze ama-rebate kuma-rate kumbe funa siqhubekele nemanzini. So inkinga esingayibona leyo mthetho ovele ukhona othi i-rebate isemakuma-rate and ama-rate vele is a small amount ekubhizi. Okuningi kakhulu abantu abangakunanzeleliyo okwenza ibhili bephezulu ngamanzi banendlela abayasebenzisana, yikho kumele bekuqaphela abantu udaba lusemanzini hathi kumareli.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansela kaward 1 engowebandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isiphathamandla sebandla le-CCC njalo engummeli wezengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala, yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison, uthi ulethemba lokuthi uzakhululwa maduze ngoba emsulwa. Lokhu kuvezwe ngumngane wakhe umnumzana Daniel Molokele ongummeli weWange Central edalela ePhalamende ngemva kokubonana loSikhala ukuhola lonke izolo engakangeni emthethwandaba. USikhala usethule izicelo ezisichiya kalombili zokuthi akhululwe ngebail kodwa zonke zilahlwa kachana imthethwandaba. USikhala ubotshwe ngombandula ndawonye lamalunga e-CCC alitshumi lanhlanu besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Omunye abotshwe laye umnumzana Godfrey Sithole ongummeli weChitungwiza North edalela ePhalamende uze wakhululwa izolo ngumantshi. Ekuhlanganeni kwakhe lo Molokele izolo uSikhala ubese nkantolo ebhekane lecala lokuphehla udlakela ukuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Untungamele Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo Molokele waqala ngokumbuza ukuthi uSikhala usesimeni bani kwezempilakahle yakhe.
Ngibe nalo ithuba lokumbona icala lakhe lingakangeni isikhathi esifikayihora ngaxoxa naye isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi. Engakutshela amaZimbabweni kuthini, ubaba Sikhala ulokhe enethemba ukuthi uzophuma esilongweni, ulokhe enethemba ukuthi ngelinye ilanga uzayibiza ibay. Ubaba Sikhala ulokhe enesifiso sokuthi kube neZimbabwe elitsha, ukuthini kube nohulumende omutsha okhokhelwa ngo-advocate Nelson Chamisa. So ukhuthaza amaZimbabweni ukuthi bengalahli ithemba ngoba uzokuba nohulumende omutsha oyabe banakanela. Ulokhe efisa ukuthini inkosi imphathise abone iZimbabwe ekhokhelwa ngomnumzana Advocate
Nelson Chamisa. Inxa sesikhangela ngesiNgisi loko okuthiwa yi-mental health, siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Ukusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesimo esihle, akukhanyi ukuthi ngumuntu osejele, egezile muhle, ebuthelezi. Ababonile imfanekiso bayethukile ukuthini wow. Ngumuntu othi yena uyazwisisa udaba olumenze wangena ejele, udaba lokuthini kakube neZimbabwe ekhokhelwa ngabakhokheli abaqoti. Ngoba iZimbabwe esinayo kunamhla ikhokhela izigebenga, iZimbabwe esinayo ikhokhela ngamasela. AmaZimbabwe asabalele e-America asabalele egoli asabalele eLimpopo ebalekela uhulumende lowo ogcwele udlame ogcwele ubusela ogcwele ubugovu yikho kuqinisa ubaba uSikhanda Ntsikizonke ukuthi ikusasa elihle liyeza iZimbabwe enta iyeza.
Siyake sibone ikakhulu abezanu PF besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo baba uChamisa okwenza ubaba uChamisa angayibona uSikhala entolongweni ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo ubaba uChamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho nxa likuphethe uthene uSikhala
umhlonipho uSikhala uthi ukudlelana bakhe nomkhokheli weKichamisa kusesimeni esihle kakhulu yena njengobaba uSikhala uyabe uhlonipha kukhokheli kukababa uChamisa ubaba uChamisa umkhokheli wakhe ngakho-ke akula uphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa basebenza ndawonye and uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthini ulokhu esesilongweni mhla yaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 mathi siba lokhetho kube le mpumela ezenza ukuthi ubaba u-Advocate Chamisa abe ngu-president umongameli omutsha weZimbabwe naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wewange central edalele parliament njalo elilunga leCCC umngane njalo wesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Job Sikhala yena oselenyanga phose ezinhlanu evalelwe ejele. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi uhulumende useze wavuma ukuthi udubo lokuqonga kwezehlakalo zobugebengu obenziwa ngabantu abahlome ngezibhamu solufike kusibanga esethusayo. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe uthi izigilamkhuba lezi sezisebenzisa amaqhinga alobuciko osekubangele ukuthi amapholisa aqeqethe ngokugqotho. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini komcimbi wokugcotshwa kwezifundi zekolishi le-Nust esezigqibe izifundi lamhlanje. Okwamanje sengidedela emuva ngilishiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bonke abantu bakithi eZimbabwe kunjani. Hayi siyabonga izindaba. Bancama audio lingafundi kodwa hayi siyabonga. EZimbabwe lapho akuna-problem, kune-problem. Vele kwakunjalo nje. And okunganceda iZimbabwe ukuthi kubuse kushintshwana imihlobo. Ungabusi umhlobo wani ngoba ungananzelela umhlobo wani loba kuphi. Kisho kuse okufanayo. Example, ungabheka ukusa kwaMnangagwa lokaMgabe siyafana. Kutho ukuthi lokukaChamisa ma ubheka nje ukwenza kwabo for kuma-ministers anti balama-vice bonke angu-2. So kutho ukuthi kuyafana. Example futhi e-South Africa ukusa kukaMandela lokaMbeki kwacitha kwafana. Okwazi uma kwaba different kancane. Anti abona ukaRamaphosa ube different lakho because umhlobo ithiyene. So ikho kungasiza nje ukuthi kutshintshe umhlobo kuphela. Naso ukuthi kutshintshele ukuthi ungasabusa uzobusa abantu bethu intane nje bonke. Yikho kunganceda iZimbabwe ukuthi eSouth Africa abantu abacabangtra amaphosta bafundile uzobusa ngcono le mali yingakhona ukho abantu abacabanga ukuthi ikhamisa uzobusa ngcono amaphosta efuneka ukuqala nokugcina akakwazi ukuthi empumalanga kungani entshonalanga kungani enyakatho kungani akwazi nokuthi uyenzeleni akwazi kodwa bathi lama-qualification onke esikolweni kwenyula nangolobhengolo ngokubusa so uchamisa akanasikili vele sokubusa akanasikili hhayi angamboni nginesikili ngokuba ulambele umbuso kakhulu ulambele umbuso akhile intshani nje lifake omunye umhlobo nje loba umvimba loba umthangane loba umsuthu loba umtonga uzobona kuyaba ngcono ezimbabwe kakhona loba umkhalanga loba umndebele
sanibonani sanibonani kustudio 7 basakazi bethu nonke ngiyanibulisa nabalaleli be-studio 7 onibulisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwena hhayi bengithi nami ke mphawule lapha ngalo umnumzana uSwizini Shiroza othema ephendula inkulumo kamdenda wathi kungathiwa amashona avuzisa ama-examination papers ethi ngoba kunomshona oyedwa owakwenza lokho washona kungazi kwathiwa amashona wonke kuyamangaza ke lento ayikhulumayo noma akafundi ama-newspaper angazi ngoba almost every year linto iyenzakala ukuthi khona le mashona lento kube le ma-leakages ama-examination papers kulo nyaka nje abantwana abangafika ku-100 or above 100 bathole ama-examinations babanjiwe so angazi ukuthi yena noma ekhuluma ukuthi yena na kwenzakala emuntwini oyedwa siyamazi uminista lowo kwenzakala ngabo-80s kodwa kusuka lapho nje kwaba ngathi kuhlanyeliwe khona ngale mashonaland ukuthi nje kube la ma-leakages ama-examination papers so yena njengomuntu ophethe abantu maye yakhuluma kanje kusuka kumangazi ukuthi ukuphatha kwakho abantu baphethe ngeqiniso yini ayengavikeli amashona ngoba la elishona angawavikeli ma into imbi eyenzakeleyo naye kakuvume siyabonga
afternoon studio 7 nabalaleli ya olondoda lo othi yena ufuna i-UN ingenele kumabhenefi akhe usezondwa layizihlobo ngento ayenzi bona engathi ugawule labochuma labomanaki labozenzo mkhumbo ngaye bakulalela khonoko labo-elfas mashaba bakuzwisisa ukuthi anto yabona umuntu lo kutho uthi kule nto ezimba ezenza ezihlobeni ezazingahambi ngendlela esahlanya esajayethabela izana yini izihlobo zingake zikuzondele ukuthi wena kuthiwa uyelweli lizwe akula zihlobo ezingakuzondela kutho ukuthi wathi ezevela ngani sejoyinile ami umuntu lo waqalisa ukuhlukumeza abantu izihlobo zafa kwathini kwathini kade sisekhala ngokuthi khonapo bona abantu ababemsebenzisa no benefit akwenza ukuthi nxa wathiwa usuku-national army wajoyina i-national army susithiweni ama-benefits akwawo watholi kutho ukuthi kulokunye okuchaya amanzi khonapho nxa wachiya usuku-national army uzoresayina okusemthethweni you should be getting your benefit nxa izihlobo sezikuzonda kutho ukuthi kulokucuku wawuleza ezihlobeni usaseku-army izihlobo zingapho ngokuzonda ndoda ungayizanga lutho ebantwini kuzakhamuzi nokuthi oyihlo bangcwatshwanga pha abazali bangcwatshwanga awukwazi ngenxa yokuthi wena vele wawuyisikliwi njengabona aba balokhe besithi zani right nambona kuyisifundo kubona aba ochuma labo-believe gawule ukuthi bakwazi ukuthi nxa usasendaweni ungahlukuluza abantu bakini njalo ungachovela abanye abantu omnye umhlobo ukuthi uhlukuluze umhlobo wakini imvuzo wakhona yalo you have to suffer for the rest of your life ungasafunwa ngumuntu izihlobo zingakufuni lezizalo ingasakufuni amathoni wonke umuntu engasakufuni yikho khonoko
salubona nomthakazi omuhle kwantu abadala labomama labobaba labokhulu labogogo umalume ndingendela yonke indawo okhulumayo umqolisi umfoko amathanda ngokuzalwa nsegwande kuhlala nsesentshurini lapho epitori ngiyezwa abazali siyakhala FD sikhala ngezanup f esihlukumezayo khala ngihambela ngaphi ilizwe lonke liyakhala ngaleyani phathi kodwa ngilecelo bazali especially kithi engapha ezindebeleni ngiyacela bazali sihlonipheni abantwana sure ubaba olentshebe ezimhlophe ma eyalala lomntwana le 15 years hayi badala ngiyakala mpela mnani kakhulu kodwa no into eliyenzayo leyo hayi lihlazo lelo vele lihlazo yekelani ukulala labantwana abancane libamithise hayi umntwana le 15 years usekwazile ngothando badala labantwana cela abazibone behloniphekile ngendlela esmart cela ukuhlonitshelwa abantwana ngendlela esmart ngini madoda yekelani ukulala labantwana bebancane please umthetho cela udlala indima yayo oyatholakale lele umntwana umncane under 30 avalela kuthi udilikajeli ngiyabonga ngicela ikodo yami bani ngilibosobasakazi
hayi siyabonga kakhulu lathi balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika sokusele izigaba ezintathu nje kuphela ukuthi zivalwe ezingatshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizakhokhela idale le-Senate elangapha kwele Melika. Izigaba lezi zibalisa ezimbili Nevada le-Arizona ezilabancintisayo abasekela umnumzana Donald Trump ukuthi ahluthune umbuso kamongameli Joe Biden kodwa kehlula. Kuthi kukhetho lwedale le-The House sokusele ezilithumi lasithobaminwembili ukuthi kwazakale ibandla elizakhokhela leli dale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Sakubona Mr. Gandhi, kukhetho lwama-midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izakubambi kakhulu kuma-Democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayatsho nje ukuthi i-history itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama-midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza, bayalahlekelwa ngama-seats ku-Senate la ku Congress. Kodwa ukukhanya ukulahlekelwa kwama-Democrats kube kulutshwana. I-election ingakabi khona abantu laba bakhangela ngezelizwe lani kanye ama-journalist belisithi ama-Republicans azaphuma lezihlalo eziningi kodwa izihlalo abasabangalazo. Mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuzakwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa ngoba bekuthiwe ama-Republicans azathatha i-Congress aphinde athathe le-Senate. Kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Ubona ungani kuyatshengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli?
Ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luza kuya ngokuthi ukuthi izinto ziyabe zimi kanjani. Njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans bayakhohlwa masinyane. Izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizo ababephijeke ngazo ngo-2024 kuyabe sekuguqukile sokusiya ngokuthi ukuthi izinto vele zibamele njani. Angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiwe engakhangelelwa ukuthi ngaba yimpumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024 kuzabe sekukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sekwenzakile and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election. Nxa kuyabe uTrump erana loBiden kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo but nxa kungabanye abantu abaranayo kuba ngopresident then impumela zizaba ngokunye but angiboni ukuthi ama-midterm yiwo angatshengisela ukuthi i-election eka-2024 eka-president izaphuma njani. Abantu balapha bayakhohlwa i-inflation ingalunga nje khona izinto zingantwa ziyalunga babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi.
Loge ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama lami nguChris Gande. Abangalalelanga indaba zethu lenelisa ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. Ngilifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo.